sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sithathelele ithuba lokubonga u-Evans Mninga osinika indaba ngolemelo esitshona olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 Mabasa 2018 uFratides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo uprezidenti wangkhona ekhanya edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elamandla elingancengiyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe yeziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Ezingaziwe ukuthi yona vele ivele ehloseni ngoba isitshengisa itshengisele vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibhizinisi kumbe ivulelwe bani, mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha. Ngoba thina nxa sithi siyayikhangela siyayikhangelisisa siyayicubungulisisa, lokho kufanana nje akula mahluko khona njalo kusiseki lokhu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizinisi asebenze kahle, njengalokho kukhulunywa ngumongameli welizwe emkhankasweni wakhe othi iZimbabwe is open for business. Njalo-ke lamhla uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukadokotela Martin Luther King owayedume ngokulwela ilungelo likaZulu njalo wathola isicoco seNobel Peace Prize. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele China lamhlanje uhambo lwakhe lokuhuga osomabhizinisi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhlangane lenhloko kahulumende wele China Mnumzana Li Hehiang kanye leziphathamandla zekampani elungisa umakhalekhukhwini eHuawei. Inkampani le iphe uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000 ezakuya esikhwameni sikamongameli esiphathisa abafundi abaswelayo esePresidential Scholarship. Izolo ulobelane izivumelwano ezithile lohulumende wele China eziphathelane lokuthengiselana kanye lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Kodwa ingcwadi ehlaziya izombusazo uDr Nkululeko Sibanda uthi okwenziwa nguMnangagwa yikuthengisa ilizwe leZimbabwe lenotho yalo emaChayineni.
Yikukhohlisana lokho nxa kuyikuthi kukhona ocabanga ukuthi iy'nhambo zikaPresident Mnangagwa zikhona ezingakukhipha, ngoba baziyo ngenhlelo langokwenziwa kwezivumelwano phakathi kwamazwe. Bayazi ukuthi nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo uPresident wangkhona ekhanya ecela kakhulu edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elamandla elingancengiyo. Nxa uPresident welizwe ehamba ethwele ibhakede esithi udinga uncedo, wande ukuphenduka ethwele inyosi ezilumayo ezingelalo uluju. Yikho lokho okuzenzakala, lokhu sekwenzakala emazweni amaningi kakhulu, aboSierra Leone, Guinea, labo Liberia, amazwe afanana abe labo hulumende, ikakhulu abalamabutho phakathi abasuke bagijima basabala umhlaba wonke bethengisa amazwe abo, bethengisa nempahla elizwe. Yikho lokho okwenziwa nguPresident Mnangagwa. Angithi liyabona ukuthi ungakhangela izivumelwano zabo zonke, azikho izivumelwano isivumelwano esithi inkampani yeZimbabwe iza kuyathengisa okuthize kwele China, kumbe izawenza okuthize kwele China. Kuthiwa amankampani eChina yo azabuya kweZimbabwe. Nxa amankampani esiya kwelinye ilizwe alanda ukuyahuquluza, hathi ukuyalinothisa. Yikho lokho kufanele sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bavalwe amehlo lisabale lilanga likhangele uPresident Mnangagwa udlalisa imali ngokuya eChina njalo esuka khona lizabe sesilahle omunye umnotho kakhulu ngezivumelwano zakhe lezi ezingayindawo.
Bathi ukuhlupheka ngamanyala Dokotela Sibanda, mhlawumbe uMnangagwa secina evuma yonke into, ethatha yonke into nje ngoba ezama nje ukuthi umnotho weZimbabwe uvuke.
utsho kahle ubuyanga ngamanyala njalo ubuyanga bulandela obunye angazame kanjani uPresident Mnangagwa mhlawumbe akenzanga efundo ezincanyazanyane zeuqaleni ezomkhono umkhono wakhiwa njani umkhono mikawaze wakhiwa ngokucela lokugijimela kwamanye amazwe
lo ke uDr. Nkululeko Sibande ocubungula izombusazwe ixoxa lontungameli Nkomo eseBhilithane. Abantu abaningi baveza imibono ehlukileyo ngezivumelwano ezenziwa nguhulumende weZimbabwe lele China lezi ezilotshwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Abanye besithi kumele zihlolisiswe ukuze zingatshiyi ilizwe libulawa yizikweleti, abanye njalo bezisekela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanengi bathi nxa izimali ezivela kwamabhizimusi aseChina zizanceda ukuthuthukisa ilizwe kazibuye, kodwa kumele kuhlolwe izivumelwano lezi ukuze zingabulali ilizwe ngokulishiya selisezikweledeni ezingabhatalekiyo. Osakhulayo uSilethemba Bhebhe uthe kuyamangalisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya segijima esiyadinga imali eChina, yena engelamaviki ethule amabizo abekwele China amaningi abaphumise imali eZimbabwe kungekho emthethweni.
Akulasikhanga ngesidi, akulamaviki amathathu adlulileyo besikhangelene le lista ayikhiphayo futhi yena uMnangagwa esithi amaChina atshontsha imali lowu uthini thini. Namhla futhi ngiyogijimele kuwamaChina angikhona ukuyosayina ama-deals angikhona. Akula reality ukuthi angakukholeka ukuthi kule nto esizabenefitha kiyo. Otherwise ekukhanyeni kwangikhona nje ikutshontsha futhi imali, kukhona asebekukhangelele emalini zangikhona zengizwe. Akula dileli khona yinje indlela yokutshontsha imali futhi.
Umnumzana Kenneth Nkomo uthe izivumelwano lezi zilungile sibili, kodwa ufisa ukuthi inotho le ezaba khona bencedane laba maChina ikhanye kuzulu wonke, hatshi okwakusenziwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Izivumelwano zenotho phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina zizamukele kakhulu njengoba silethemba lokuthi zizoletha usekelo kumakampani amaningi aweZimbabwe adinga usekelo lwemali ukuba ama-industry aqalise ukusebenza. Kodwa sikhangelele ukuthi kungabi ludaba oluphela ekukhulumeni kuphela, sikhangelele ukuba kutshintshe inotho yeZimbabwe, hhayi okwenzakala phakathi komongameli uMugabe noJinping ngo-2015 lapho abavumelana izivumelwano zenotho ezifanana nalezi, kodwa kufika namuhla akula lutho oseluke lwayenzakala.
Engcishi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uMnangagwa selezivumelwano eziningi kakhulu athi zizadudikisa umnotho welizwe kusukela lapho egcotshwa ukuba ngumongameli, kodwa inguquko olethwa yilezi kayikabonakali. Akubonayo uthi uMnangagwa akadingi mali yokuthuthukisa umnotho welizwe kuphela, kodwa loncedo lokuqhuba ukhetho lolonyaka ukuze iZANU-PF inqobe.
Yilokwenza uPresident Mnangagwa kathesi lokhu kuyafana lokwakusenziwa ngumgabe, ngoba ukuhamba nje esiyasayina amaphepha angatsho lutho kasoze elithi imali elizweni lapha eZimbabwe. Siyabona ukuthi kusukela kuDisemba sayina amaphepha amaningi kakhulu, sayina amaphepha amaningi kakhulu, kodwa lakathesi imali emabhanga kulokhu kungela singakakhangela izinto zilokho zisimakali kumkhono welizwe. Kodwa sikwaziyo ukuthi uMnangagwa kahambelanga ukuyenza okwezimali eChina. Siyabona uhambele khona ngale kuthi edinga usekelo lwemali eChina lokuthi bebelapha benze i-response kethu lwabo bewini njengeZANU-PF.
UThembani Dube naye uthi izivumelwano lezi azintshintshi iZimbabwe njengoba kwakuvele kukhona ngezikhathi zikaMugabe.
Into yamamega deals kasonto esiyiqalisa izolo siyiqalise loMugabe esasekhona esikhundleni. So ukuthi whether yinto emqoka kumbe yinto ezaphungufa nje ifadalale njengokuthi kwenzeke njani ngesikhathi sikaMugabe kuyasikwazi. Kodwa ngingazi ukuthi ngoba lonke kulamamega deals esawasayinayo uMugabe esasekhona, what happened to them? Asikwazi lanamuhla. And whether sokungathola ukuthi khona mhlawumbe leyi yindlela nje yokudinga i-political mileage. Ama-mega deals asayinayo azabhadalwa njani kumbe azabhadalwa ngubani, ngoba those are the details angekhoyo ama-details esiwadingayo.
uhulumende ubikwa elobalana izivumelana namakampani akwele China alungisa imichina yokwemba emigodini lokulima azazotshala imali engangezigidi ezingamakhulu amahlanu amadola 500 million eZimbabwe. Abakhonona ngalezi zivumelano bathi ababoni ukuthi uMnangagwa uzaletha inguquko nanku ezaziswa ngwayengumongameli uRobert Mugabe aziphumelelanga. UMnumzana Mnangagwa okwakhathesi useChina lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umongameli Xi Jinping okwamalanga amahlanu bexoxa ngendlela amazwe abo angancedana ukufuthekisa lokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lezomnotho. Ngimele ethi 27 seHarare, uKipton Mbebe.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizimusi asebenze kahle njengalokho okukhulunywa ngumongameli welizwe. Lokhu kuphume emhlanganeni wokuthapha imibono kaZulu ngokuphathelane lomthetho obunjwayo ojonge ukuguqula ukusebenza kwamabhizimusi eZimbabwe owenzelwe koBulawayo lamhlanje. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe yikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho eJustice Legal and Parliamentary Affairs ngenhloso yokuzwa imibono yabantu ngomthetho lo osekubunjweni ngoba okhona usumdala kakhulu wabunjwa ngomnyaka ka-1951 owe Companies Act. Omutsha owe Public Companies and Other Business Entities Bill uqale ukuqoqwa nyakenye kodwa awukadluli edale lephalamende. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga uthe ibill le ikhangele ukuguqula umthetho omdala ukuze amakhampani asebenze kuhle.
Bill leli likhangele ukuthi ngoba sizama ukuthi sikhangele ukuthi nxa siza kuba lamakhampani asebenzayo amakhampani lawo kumele asebenze njani. Singayenza njani ukuthi izinto zibe lula ukuthi manxa umuntu efuna ukuvula ikhampani amalanga okuvula lokho kuyabe kumele ukufake ukuthi kuthiwa ikhampani sivulekile yini. So sizama ukukhangela ukuthi sitshintshe njani umomo wokuthi izinto zibe lula ukuthi abantu bavule amakhampani ngoba amakhampani wayenza ukuthi ilizwe liphumelele. Kodwa sifuna ukukhangela njalo ukuthi lanxa sisithi abantu abalemali kababuye bazevula amakhampani kumele njalo sibagcine bona laba bantu. Kumele sibagcine abona laba abantu abaye besebenza emakhampani ukuthi bangahlukuluzwa ukuthi bangadleli izimali zabo. Siyakwazi ukuthi abaningi amakhampani zabantu nxa besebenza kumakhampani kwesinye isikhathi bagcina vele bona sebenjani sebengasa ikhampani kwesinye isikhathi kungathiwa khona ikhampani sibrokile. Uyabona abantu abadubekayo abaningi ayisibona laba ababe ngama-owners amakhampani kwesinye isikhathi labana kade besebenza kumakhampani. So umthetho lo uzama ukuthi ukhangele ukuthi yebo sifuna ukuthi amakhampani avule kodwa sifuna njalo ukuthi abantu abasebenzayo kumakhampani lawo bahlale kuhle bangahlukuluzi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Vusumuzi Chirwa usole indlela abephalamende abaqhuba ngayo imhlangano lo ethi bayabalekela abantu ngokwenza imhlangano le ibe khatshana labo.
Ama-parliamentary portfolios la maye kuya koBulawayo basuka bengani bayabalekela abantu kwesikhathi bajale ukuba semaceleni kakhulu kwesikhathi beyasendane njengeminyela. So ungakhangela i-participation yabantu akoBulawayo sebele ibasondo kuma-bills lawo wakhuluma ngenxa ukuthi ababalande and abalethi ama-bills lawo ukuthi zoxoxiswa endaweni ezi-central ukuthi onke umuntu afinyelele ukuthi abe khona lapho. But ma ngikhangeleni oyokukhulunya namhlanje I think okunye kwangikhona kungaba kuhle sikhangele njengendaba ze-protection yama-minority shareholders. Ngibona ngani yinto engabanhle sibili ukuthi kubhilile kumbe ku-amendment nale kade sixoxisana ngayo ma kungapasa into enjalo kungaletha enye inguquko kuma-minority shareholders. Njalo okunye esingafisa ukuthi ngabe kungaba khona kakhulu sikhangele ukuthi amakhampani especially ma esiba influential especially entweni ezingama-election ngokuvala bethini kusafa ama-workers sifisa ukuthi abantu ama-workers engaba-protected kanjani. Bonga khona kungama ungakhangela ngoba sibona ngaba into enhle kakhulu.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Khulumani Ndlovu uthi umthetho lo awucaci ukuthi uvulela amathuba okusungula amabhizinisi eZimbabwe na kumbe abavela phandle kwelizwe.
Hayibo, ibhili yabo le ivele ifuna abantu abafundileyo kakhulu ngoba ayizwisise ungazizama ukuyibala ukhangele njani. Esingaziyo ukuthi yona vele ivele ihloseni ngoba isitshengisa itshengisele vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibhizinisi kumbe ivulelwe bani, mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha. Ngoba thina nxa sithi siyayikhangela, siyayikhangelisisa, siyayicubungulisisa, lokho kufanana nje, akula mahluko khona, njalo akuzwisiseki lokhu. Singathi kungabe kuthi technically vele for abantu abaningi abenza amabhizinisi lapha, mhlawumbe vele ulungisela abantu bangaphandle kwelizwe, hathi thina.
Umhlangano lo ubulabantu abalutshwana kakhulu njalo wenzelwe ehoteleni ephandle kwedolobho okudinga ukuthi uZulu agade kabili ukuthi ayefika khona. Okunye okuza kwenziwa ngumthetho lo yikufaka amakhampani wonke abhaliswayo egwalweni oluzahlala esigcingini sekhompyutha i-electronic registry, kanye lokuchaza kabanzi umsebenzi wenkokeli zamakhampani kanye lama-board, kanye lokuvikela amalungelo abantu abafake izimali emakhampanini lawo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa iStudio 7, uhlelo Studio 7 Live Talk ngolamhlanje. Uhlelo lethu lwezizalwane ezeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngemizamo yokuthi abantu abahlala emazweni babuyele kweleZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ethi zizithi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318, ukuze silithende ecingweni, lingenelani uhlelo. Lalele kumsakazo weStudio 7 Air Voice of America esakaza ise Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. ELeShayina libike ngamanyathelo okwethula iziqondiso zokuhlawulisa imithelo empahleni ebiza amabhiliyoni engamashumi amahlanu amadola. $50 billion elungiswa kwele Melika iphindisela iziqondiso ezifanayo ezithelelwe impahla elungiswa kulelo zwe ethengiselwa emkambo yeMelika. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lezamalungelo labathuthela kwamanye amazwe zakwele Thailand zikhala ngokuthi ele Myanmar ibeka imigoqo eminingi kuzizalwane zakwele Thailand ezizama ukuthulethela kulelo lizwe ukuze zithole ingwalo zokuhlala lokusebenza okusemthethweni. Namhlanje uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukaDokotela Martin Luther King Jr. owayedume kakhulu ngokulwela ilungelo labensundu njalo owathola isicoco seNobel Peace Prize. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Martin Luther King owazalwa ngomnyaka ka-1929 njalo owayengumfundisi wenza izifundo zobufundisi ekolitshini leBoston University ngomnyaka ka-1953. Wathi ephutha izifundo lezi, wahle waqalisa umkankaso wokulwisana lokubandlululwa kwabantu abansundu kwaze kwafika isikhathi sokuthi kugahlanyezwe unkosazana Rosa Parks owala ukusukumela umuntu omhlophe ebhasini eMontgomery endaweni ye-Alabama. UMartin Luther King wathukana labamhlophe kwaze kwafika isikhathi lapho waqoqa khona ukutshengisela emigwaqweni kwabantu abaningi okumangalisayo besola inketabechabi. Uhulumende weMelika wagcina eguqula imithetho yokubandlulula abantu abansundu kulandela izenzo zakhe. Wadutshulwa nguJames L. Ray owayelobandlululo olumangalisayo. Ake sizwe okunye okwethulwa nguDr. Martin Luther King.
We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.
Sibhekane nobuzima lapha obumangalisayo, sengivela entabeni. Njengomuntu wonke emhlabeni wonke jikelele ngifisa ukuphila impilo ende, kodwa okumanje angisela ndaba lakho konke lokho.
I just want to do God's will, and he's allowed me to go up to the mountain, and I've looked over and I've seen the the promised land. I may not get there with you.
Kumele ngenze intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu nguye ondume entabeni. Sesizafika lapho okumele siye khona. Kodwa mina ngilakho ukuthi ngingafiki lani lapho esiya khona. Kodwa ke engikubonayo ukuthi sesiyafika lapho esiya khona. Umnumzana Vukani Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, utshele iStudio 7 ukuthi kumele imisebenzi kaKing iqhubekele phambili.
Lilanga nje okumele ukuthi abantu silikhumbule, sikhumbulele imisebenzi owayenzayo uDr. Martin Luther King, esingathi kumbe singathi yi-calling yakhe, esingakufaka thina sithi akumelanga sithi pull back ekwenzeni izinto esibizelwe khona our calling, kumele siqhubeke ngayo. So mina nxa ngikhumbula ilanga lalamhla ngibona indoda eyama ngalokho ayekubeliever. Khathesi umuma ukhona khathesi lapha eMelika kukhanya ingane izinto sezibuyele emuva. Ngezinye indlela ubuhle bangikhona into esingayibona kuyo yikuthi ziyatshengisela ukuthi izinto zimi nga kulokuthi kwenzakala ingana izinto zisensithe, kodwa kukhanya ingane seziphumele egcekeni, seziphume egcekeni ukuthi amantu sibone ukuthi hawu no into zimi ngalindle. Then umbuzo osusiba yilo even owakuzwa nguKennedy, uPresident Kennedy, wathi not what the country can do for you but what you can do for the country. Kuyini esingakwenza? UMartin Luther King yena wama wenza something for the country.
Siphinde njalo saxoxa lo mpostoli Midian Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa.
Sinjenje sigcwele phandle kwelizwe leZimbabwe, sisuswe yikwehluleka ukuthola ilungelo lethu ngendaba zemisebenzi, ngendaba zokubhekwa nguhulumende, ngendaba zokuthi sanelisi ukuzenzela izinto sisupport imuli zethu. Okulokhu kusenzeka yilokho esingathi thina yikuhlukuluzwa kwabantu abamnyama ngabantu abamnyama. Abantu abathi bona balwimpi ukuthi bakhulule abantu babe bakhulule ecindezelweni, kodwa namuhla yibo asebehleli njengabacindezele.
Kodwa-ke umnumzana Efuthi Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kungamanga ukuthi ibandla leZANU-PF lincindezela abantu eZimbabwe.
Ikuthi kwezinye izinto abantu siyazincindezela thina ngwethu, noma kungaphi lapho okulowo mbuso kungaze kube ngaphi, abaswelakali abasolayo. Ungaze wenzeni okuhle, into yokusola yavele yabakhona, yikho kuthiwa umuntu uyasola. So uyabaxolela ngoba abanye kabazi, umuntu uyabe senza engananzeleli ukuthi akwenzayo akuright.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami ngoGibbs Dube.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Baruvenyathwa namhlanje usungule umkhankaso wokuhlabisa amankazana asakhulayo ijekiseni lekwenqabela kumemetheka kwegciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane womlomo wesibeletho eye-human papilloma virus. Esungula umkhankaso lo eHarare, uParirenyathwa uthe bakhangelele ukuhlaba amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelishumi lelishumi lane 14 years. Uthe na umkhankaso lo uzaqala mhlaka 14 uyephela mhlaka 18 ngenyanga ezayo. UParirenyathwa uthe bakhangelele ukuhlaba amantombazana afika phose isigidi esisodwa 800,000 njalo bazathumela abezempilakahle ukuyahlaba amantombazana esizikolo. Igciwane le-human papilloma virus libangela umkhuhlane we-cervix cancer njalo ukuhlala amantombazana engakayi emacansini kwenqabela lomkhuhlane. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lodokotela Mpumelelo Sibanda, yena othi uqakathekile kakhulu ijekiseni leyi.
Injection le iyenzelwa kunjengokuthi umuntu nxa ubona inja, but inja yakhona inemigaxa. Nxa uyibona ngangakhathani ubone ngathi inja, kunjengokuthi umzimba nxa ubona i-virus le iintroduce emzimbeni yabe ibone ngathi yi-virus ye-HPV, but yona yi-virus engasabhova. But in the same way isiyenza amasosha omzimba azakwanisa-ke uku-attacka i-HPV nxa yona ibuyile ngokwayo.
Ngamanye amazwi dokotela, i-human papilloma virus umuntu uyayithola ngokuya emacansini, ingatholwa njalo iloba ngubani ongumama?
Yes, yes. So kwabonakala ukuthi omama bonke empilweni zabo baba exposed at some point in their sexual life.
Asebehambe emacansini bona bayenqabela njani i-virus le?
I-virus le nxa sebengabahamba emacansini, unfortunately, inengi labo babe sebelalo i-HPV le. But okwatholakala okwenzakala yikuthi yona ukuze icine ikhonzele imvukuzane yomlomo wesibeletho iyathatha isikhathi eside. Ingathatha from 10 to 20 years isemuntwini kodwa ingakakhozele imvukuzane yomlomo wesibeletho. So kuyakwaniseka ke ukuyenzwa different tests okukhangela umlomo wesibeletho ukuthi ulohlupho yini. So last wathi ngama screening tests kule ejayelekile yi-pap smear kube sekusika le ethiwa yi-visual inspection of the cervix ta applies i-aphthetic acid. Kungayenzwa khonokhu kulokunye sikuthi ngokungamaqanda okungamabala okuba khona emlonyeni wesibeletho. Nxa kukhona kuyafanisa ukuthi kuhwaye kumbe kuqandise before kungakabi yimvukuzane yomlomo wesibeletho.
UDokotela Mpumelelo Sibanda usebenza kwesinye isibhedlela sakoBulawayo. Lapho ke limuzwe ekhuluma icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Idale le-Standing Committee elebandla le-MDCT lihlangene eHarare lamhlanje likhulumisana ngenguquko elithi kumele yenziwe emthethweni ephathelane lokuqhutshwa kukhetho kungakenziwa ukhetho lwalonyaka. Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izatshengisela eHarare kusasa phezu kwendlela uhulumende aqhuba ngayo ukhetho. Njenge-MDCT inhlanganiso le ithi kunenge kumele kuguqulwe nguhulumende phambilini kukhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo wachazisa uningi ngomhlangano wabo lenguquko abafuna yenziwe.
Njengoba sizaya ngokukhetho kulama ballot papers azalotshwa, sifuna ukwakwazi ukuthi iphepha langkhona lithengwa ngaphi, umaloba ngubani, njalo nxase eselotshiwa agcinwa ngaphi, njalo ama-ballot analawo alotshiwe mangaki singakayenzi ukhetho, njalo sakhangela futhi lodaba le-voters roll. Sonke siyazi ukuthi sisiya kukhetho laphana sasebenzisa izithupha namapasipoti. Nxase sisenza lokhu ngesilungu sithi i-audit ye-voters roll, sabe sesikhangela ukuthi yebo naye abantu bahamba bayavota, kodwa okuqakathekile ukuyarejista. Okuqakathekile ukuthi sazi ukuthi siphiwe ubufakazi ukuthi abantu abalezithupha eZimbabwe yibaphi, abantu abanamapasipoti eZimbabwe yibaphi, bese sithatha lobu bufakazi, bese sithatha i-voters roll, sesikhangelisisa ukuthi yebo naye isithupha lesi sikhona sibili wasithatha, njalo lo muntu warejista. Kumbe ngasenge isithupha ingasikhangele sibone isithupha esisiphiweyo lomarejista kungahambelani ngokuthi sibone ukuthi kuledoti yini ekhona kuvoters roll leyo okumele ikhitshwe yiveki. Okunye sikukhangelileyo futhi ukuthi izisebenzi zeveki ngamasotsha abebutho. So silenkinga nakho ukuthi kanti nxa ibutho selingene kuveki, so kusitsho ukuthi izani yelokhu incedisa isebenzisa ibutho ukuthi bantshontshe ukhetho.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imema uzulu weZimbabwe ukuthi azetshengisela eHarare kusasa phezu kwendaba yonaleyo eyokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho. Liza kuba ingxenye yalokhu kutshengisela na njengoba lani likhala ngento efana?
I-Crisis in Zimbabwe Coalition sitha elihlombe ngoba bakhala inyembezi ezifana nalezethu ezenguquko ukuthi sekukhetho. Ngithemba ukuthi abalandeli bethu eHarare bazabaxhasa ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi sebediniwe ukuqanjena amanga libandla lezani.
UNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT limuzwe lapho ekhuluma lontungameli Nkomo weStudio 7. Isikhathi sethu asavuma ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemhlangano yakhe leziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Izakhamizi zakoBulawayo ezithi iZimbabwe ayikavuli ukuze amabhizimusi asebenze kahle. UZimbabwe is open for business. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.